Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29/4/2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zesulwe ngenjabulo.
I corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe.
Kodwa abanye bathi lanxa befuna ukuthi izijeziso zesulwe, iqiniso ukuthi ayisizo ezidala ubunzima elizweni.
Zabantu bakhawulisa ngukhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo. Yikho mbona ngathi izijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe.
Udaba lokuthi abasebenza kwezempilakahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ludala inkulumo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto phambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abaku-health kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena ku-health.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano we-Congress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lanxa isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Duhan esithi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF ngele Melika lele Bhilitani kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhaza. Amazwe omabili akhangelelwe ukuqhubeka efake lezi zijeziso ngoba injongo ezafakelwa yona ilokhu ingaguqukanga. Izijeziso lezi zafakelwa inkokheli yezanu PF ukuyikhuthaza ukulondoloza amalungelo oluntu aqhubeka enyathezelwa nguhulumende. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo unkosikazi Duhan ukhuthaze njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe, kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lo mthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo elizweni. Ibandla lezanu PF lamukele imbiko le ngezandla zombili. Lanxa ele Melika lingakaphenduli umbiko kaDuhan, selikubeke kwacaca esikhathini esedluleyo ukuthi ukuze lesule lezi zijeziso kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu, aqede inkohlakalo njalo alandele imithetho yelizwe ngemfanelo. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi ngaboni zisuswa lezi zijeziso.
Umumo lo weZimbabwe owama sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama British nama Americans athi wona i-corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe ngoba ama sanctions yoba phambilini sikhuluma ngokuthi abantu laba bela kube khuluma ngokuthi ama targeted sanctions. Ayisiyo ama targeted sanctions lawo ngoba ama lokuzeni ama u IMF labo bani bonke laba abayibo abaphethe izimali zomhlaba ngabe ngasesibolekisa izimali lezo bese ivalela phandle njengelizwe leZimbabwe sokutshengisa ukuthi yiwo ama sanctions la njalo ungakhangela nxa usema targeted sanctions abantu abahluphekayo abantu kuphela nje abantu abangaphansi lapha emakhaya endibahluphekelani labo bantu bahluthekisela ukuthi babe lomvukela bavukele uhulumende yikho kuphela ukuthi bazwe ubushuku bagcine bevukela uhulumende njalo ba at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote abantu bevote bezondile bevote besithi bazondile enomuntu ozondileyo uyabe engavumelani lalokho okukhona ngaleso sikhathi
amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yicorruption inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe
okukhona ukuthi iAmerica neBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo ngoba owabo babuhlungu bakho ngakho nkomo ngumhlabathi iland leyathathwayo konke lokwana babengalandaba iAmerica leBritain le ingalandaba kusenzakala sibuyela esikhathini sobhuqazwe lemuva bazange bebe le ndaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo khathesi umhlabathi sebeuthethwa ngabanikazi lapho le ndaba khona bayalwa laba bantu kungenziwa yonke indle ambaboni bevumelana lalokho abaza kuthola ukuthi ama sanctions ayiwa phambanisa ashupekisa abantu abantu magaza abantu phansi lapha bathwele nzima baphila nzima ngama sanctions enelokho baza kuthola kodwa baza kuvalekela khonoko bese bephuma lokunye okwabo abakufunayo ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe ama sanctions yiwashuphekisa uZulu weZimbabwe ama sanctions yiyaletha ukushupheka phakathi kwabantu ama sanctions yiyaletha ukuthi intandane zale zingadlanga ama sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bashupheke balale bengadlanga wonke umuntu uyashupheka eZimbabwe ngendaba yama sanctions
umzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi umbiko kankosikazi Duhan undebe mbili ngalokho ibandla lezanu PF akumelanga liwuthakazelele kakhulu lowo mbiko
ngoba ngithi uchilo wathi lezi zijeziso zenotho zilimaza uZulu lokhu okuthiwo iZANU-PF kusukela lale emuva lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu ngakho-ke mbone ngathi-ke lenje wabachayela ekhanda bona bezanu PF basebechake impembe lamagogoko ukuthi yiko kanye abahlala bekukhuluma kahle kodwa ngithi ke khonapho lanxa ebethunywe United Nations umbono wamuthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku-United Nations zavela kubo-USA zavela kubo-UK zavela kubo-EU zavela Australia zavela la manye amazwe ama Nordic countries laba ke bakholisa khona ukuthi uthe izizwe lezo ekazikho emthethweni njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izizwe lezo kuvela bangwazi abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo yikho mbona ngathi izizwe ezikhona ebantwini beZimbabwe hayi kona lokhu okukhulunywayo wabuzidera labo bani bani lokhu ngabantu abalutshwane kumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa
siyabona ukubana ungani ubambe lapha wabamba lalaphaya okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyindlela ade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo i-report wena ukubona njani
hayi ngiyakuzwa sibili ubambe lapha lalaphana ngibone ngathi mina ubesebenzisa ubezama ukusebenzisa lokuthiwa ngesilungu i-diplomacy ukuthi lanxa ubetshaya ngale ashayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi ke uyamkeleka ke okwethuleni umbiko wakhe lo ukuthi lalabana bemsola besithu zaphuma lalokhu bathi hayi kodwa ukhulumile ngokuthi kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho ngibona ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokho esingathi ngesilungu balancing the report uthi umbiko wakhe nje ungaziwaba nganxanye kokuphela thole ngapha langapha ezabuma ukuthi ame phakathi laphakathi ayisiwo umbiko ophuma esibili wathi yiko zafica ukuthi iZANU-P F lokho okunye okukhulunyiweyo vele kayikuthinti igijimela khona ukuthi izijeziso zenotho lezo kazikho emthethweni yezi ezilimaza uZulu lo umphakathi mbona ngathi nje hayi ubezama ngobana kukhanya ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazi imbiko yakho ikhupha njani ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona bada kuphoselwa emgqonyeni wezibi ngobana asiwo umbiko oqondileyo asazi ke ukuthi lapha kuyozala nkomani
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Udaba lokuthi abasebenza kwezempilakahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ze National Health Service Training and Induction Modules phansi kwesikolo se-Public Service Academy ludala inkulumo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa emhlanganweni lentatheli izindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet.
The research training programs will therefore increase healthcare workers.
Lezi nhlelo zizosiza ukutholisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumphambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
Kungani singahlanganisi la ma-programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Umaso ubuya njenge proposal ngathi inkarakade proposal does that mean ukuthi linto izawe vele isizimele laphana ngithemba ukuthi linto vele layo is focusing much on issues of patriotism.
Unkosazana Mphambi uthi njalo akucaci ukuthi luqondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
And kathesi kunje abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto khambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abayebe ifuna ukungena kuhealth.
Umnumzana Efi Lela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association nakora ugcizelela kulokho.
Yebo kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye lezempilakahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Izisebenzi zezempilakahle zivele zingaphili kahle. Amatitshala engaphili kahle uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy ezavusa imisebenzi ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokhu kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
These things won't affect even the employees, the employer.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Umhlangano lo uqale ngolwesine kobulawayo ukhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wake wakhokhela leli bandla. Usibangilizwe ngomunye wabancintisayo labanye abathi umnumzana Strike Mkandla, Mark Mbayiwa, Matthew Sibanda, Bernard Magugu lonkosikazi Sithembiso Mpofu ohlala kwele Bilitane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi ibandla leMDC Alliance belisole umbiko wesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan. Lisithi wethule umbiko wakhe ephakathi kokuzwa imbiko yabo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com libika ukuba imuli kamuyi uMaxwell Chimwamombe weHarare ifuna ukuhlawulwa imali engangamadola ayedlula inkulungwane ezilikhulu ngoba inkampani yeDoves yabangcwabisa ibhokisi elingelamuntu. Umuyi yena wayingcwatshwa njengomuntu ompofu ongelazihlobo, i-pauper's burial. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, sanibonani bantu baka Studio 7. Ya, hayi siyaphila nje, sibingelele nje bonke abantu baka Studio 7 abasakazi. Yalikhuluma lo Josephat ePlumtree. Uyazi ngempela umnankagwa ukhalela ukuthi ama sanctions kakhishwe. Kwayena thina esifake kuma sanctions. Ngikhuluma kumanje ama border aka wonke amazwe asevulela ama border sokuseleni. Ngama sanctions kithi lokho ngoba sina sikhila abantu abaseBotswana South Africa. Uma bengakwazi ukuza ngakuyindlala kithi konke lokho. Ngikhuluma kwa DA kuva sithathe njani thupha usesenzani ukuthi ikorona lena nguyo selolwazi kwedlula wonke amazwe la lomhlaba lo usekungcina kavule laye kavule uselokhu evalile ngciye ngabe ukhalele ukuthi ama-sanctions kakhitshwe ama-sanctions okokutshona bekhala behlabela yeye kaziye ntikazela akusebenzi lokuhawu baxosha abelungu lapha bethi abelungu ngababafuni namhlanje sebekhalele ukuthi abelungu babafakele ama-sanctions la ama-sanctions la mancane kube kuyakami ngabavala silokuthi ngijoyine indiza mchini vele belama ambasa dabo seMelika ngaba babaxosha phela ukuthi iZimbabwe phela into zabo mlanga kale zikhansela abantu beZimbabwe bathwele nzima manje basokola njalo ngakhala abantu beZimbabwe ngabantu esingathi ngama hard workers basebenza bona babantu ngokuzimisela siswele uhulumende hayi umnanga gwaqa enzi kahle kavula amabhoda ke kungenani sikwanise phela ukuthi siziphilile ulokho ikhalela yeyo amasanctions kakhishwe yeyo amasanctions kakhishwe ekhishwe ukuthi kube zona besona kangaka khona manje cha ama veterans abantu abalelizi yini nje ngempela nalelo kakele tina nendaba babo kwayoni ZBC yabo lo kulobandlululo akukhulumi isindebele kuloke kubhizi ukukhuluma isishona hey ama sanction hayi ndayinde abafake mo. Ngiyabonga,
ngiyalibingelela futhi isitudio sethu, ngiyalibingelela konke bahlabezulu ngaleli sizwe njengoba ngikhuluma ngeradio ekhuluma kahle into zabantu icacisele into zabantu ukuthi sihlambuluke leli sikhuluma izindaba zethu ezizibitayo ezizikhala ngazo sayikhulu isitudio sethu sizwe singoba liyakhuluma siyezwa abantu bayakhuluma lathi naku siyakhuluma kodwa zethu asikhucela lesi sikhuluma Studio 7. into your band, into your shaft, and then South Africa Bishop Kala, of Alimaria, and you are going to be about a funa. From 2010, and now, I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to
Salbonan Basagas Navatandi, the Studio 7, Dono Kuluman, 50 son of Fogando, Lapana is teaching. Basagas Ventan, good in Jane, Buzenje, or Roman, I told you two, I get this Buzel, or Romuchum, or Rombanoezan, Siakumbula, Umnanga, or Engena, Watiena, ama sanction akusizo, Axion to Engabus, Fisela is a mover. Watiena Vera, Nege Kalyamak, I think it was late 2017 or early 2018, Stama sanction, I still want a Fisela is a mover. Sitabandi is time. Utisiye kukhala amasanction silungisizwe wakhuluma yena umnanga kwengena esikhundleni izwe libulawa icorruption ilizwe libulawa ukuthi kungabile accountability kubongqongqoshi manje seshone ebusiness endlalisa imali ze state yenza ama anti sanction mas wenzani ngoba wasitshela wathi ama sanction akuyona into yobulala izwe and lawo ama sanction akusona ama sanction afakelwe izwe kodwa afakelwa ama individuals angaphansi futhi kwekhulu less than 100 individuals lama company nabo so asazi ukuthi lawo ama sanction engabulala kanjani Mbese mbuya lapana ngibese nsiqale ngiye kuthi kangiye ngichibileke ngiyeqembeke phezulu manje sizwa ukuthuthwa ama oveti lawo abochiwe bigitsha abawabophe kakhulu ngoba ama oveti yiwo abantu izani isikupower ngenxa yabo babehlala nje besithi hey zani Europe zani Europe manje walamba indlala sebeqala babhikisha bethi leyo mali abayihola incane ababotshwa yiyo yibo abayifakile ya inja manje idlumnikazi manje ngiyayithanda mayifika lapho ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
ngivingelele ku Seven, kubasakazi kunye labalaleli bayo bakhona okhulumayo ngozinja ziyamkhonkhotha oqhamuka lafana kodukuti bakithi ngithanda ukuphikisana lokuhlaziya kukandoda lo ozibiza ngomfundisi kade ngifundisa imbumbulu ngikhuluma ngosibanda la kuyamangaza kakhulu ukuza umuntu ozibiza ngomfundisi athi yena ungumhlaziyi wezepolitiki kathi engumlandeli we-political party uthi yena uma MDC idinga ukungenelela kwesedek ethi ngabantu abangalangqondo abantu beMDC abafuna ukuthi isedek ingenelele ekubeni kufanele izinto zaseZimbabwe zilungiswe khona lapho ekhaya ngisengisithi kuwe ke ndoda wena oziza ngufundisi iba ngufundisi otshumayela iBhayibheli uyekele indaba sepolitiki ngoba suka usurobha abantu lenkonzweni ukuthi uyabathumayeza kati wena ubathumayizele ukuthi bayivotela iqembu lelo olisapota iZANU PF ngithanda ukukukhumbuza ukuthi ngalwana mnyaka kuze kube le government ebusa ngokubambisana iMDC leZANU PF kwakungenelele iSEDEC khona lapho ukuze izinto zilunge ngoba iZANU PF injalo yona ekwenza ayifuni ukudosela ingubo esayidini layo nakhona lokhu indaba yePollard lapha kuPollard lapha ungathiyabheka wonke ama officials okuyiwo aphethe lowo mdlalo wePollard ngabe ZANU PF wabuya bebe ngonompembe wabuya bebe ngolaisman wabuya bebe ngabadlali phakathi enkundleni so yonke idecision ethathwa lapha fanele ithathwe ngokufeva iZANU PF that's why iMDC ngiyabantu abahlakaniphileyo abafundileyo bedinga ukuthi kungene nelele ezizwe ukuze into yaseZimbabwe ilunge so ngithanda ukuphikisana lawe ke wena okhulumayo ozibiza ukuthi ungifundise kodwa ukhuluma imbudane nje into engazwakaliyo kuyangimangaza ukuthi uphuma emzini onjani nabantu abakho bathini uma bekuzwa ukukhuluma imbudane efana nale uthi wena iMDC iqamba amanga ukuthi imota kaChamisa yadujula uthi akudingi ukuba lesocha ukuze ubone ukuthi imota le yachayilitshe noma yachaya kuhlamba hayi mfundisi yekela ukukhuluma into ongalalwazi naye wena umuntu weBhayibheli chumayela iBhayibheli uyekele nje ukukhuluma izinto eziqondane lezepolitiki lapho kuchaye khona ibullet ifastela ifastela lithi lichachambe lonke ungeke ube kwazi ukuthi ifastela lelichaye yitshe noma yini so le nto ikhulumayo uyeke wena uma usupport iZANU PF iba ngweZANU PF uyisupport nje iZANU PF yakho uyeke ukuhambutshelisa umthwakazi amanga
kustudio 7 basakaza abahle linjani kulabalake yabi audio yayisavulakazi ubesewahamba njani kulini nizama ukuthibela akusangeleki hhayi kubuhlushe kuyazi ukuthi impela bawumuntu osupport iZANU osizwa abantu ngendlela abakhomenta ngakhona ey'ncikweni lapha kuba-audio akazi ukuthi usuke umuntu inhliziyo enjalo inhliziyo yakho sokuthi iyabilala impela yokubulala ngoba abantu bayahlupheka abadala bayahlupheka uze umuntu ezithi ngikhuluma ngabahlekezele ezinyembezi lapha egangeni angazi abantu ababekhaya kwenzakalani wena kodwa ukhona ngapha ezimbabwe kumnandi uyagiya ugiya ngaso leso sikhipha sakwesiyelo kumnandi kuwe ayiayi kodwa ngabe kuyahlezika konke loku khulunywa ngabantu shuwa abantu bezalo kususela kuyimntankakho khona ngale kusiyakutshabisa unkulunkulu nje abangenele nje bonke ngepanishment wonke abapanishe bonke shuwa asikhulule ebuzimeni esikimo sihluphekile bantu benkosi kenzalo sizweleni shuwa kanti laba abantu banjani bantu ayiayi alowo uzima lo alowo uzima shuuze ufisele ukuthi ngapha wathi uvuka zotopla umuntu ufile ngendaba yokuhlupheka nje ayiayi abantu bezalo kabasixolele shuwa basuke nje embusweni banikeze abanye abantu ichance kusinto kudethelwana nje shuwa hawo bantu
sanibonani bantu bakhithi kunjani ngezindawo ngezindawo hayi kodwa abantu bakhithi akula muntu ongaliboni ukuthi ilizwe lakhithi lihluphe ilizwe lezimbabwe liyaphela bantu liyaphela ilizwe liqedwa yisela leli umnangagwa leli umnangagwa wasefakela abantwana bezimbabwe ihlazo yikubona amahoveti etoyitoya sho yikubona amahoveti edemonstrata ebotshwa enjalo sebevukile abanye kabalanyawo abayaqhula bafuna itreatment kodwa bayabotshwa kuthi abayejeli kukothiwa ngupresident umnangagwa lo president ungcolile lo isela leli lingcolile leli lo vele ngeke wafakwa ngupresident akula president onje sho umuntu obopha abantu asebegugile njengalabana ebabopha mpela akodwa shemu lo muntu lo amnangagwa shemu mpela kodwa iqiniso liyavela ukuthi ilizwe lelavele lalingavalelwa ngecorona ilizwe babevalele ububi babo bevala ububi babo iqeda bithi corona lelana vele akusolizwe elalingavalwa kuqanjwa manga kuthiwa kuvalelwa icorona ngoba icorona izala upf umkhuhlane izala upf obona ngomuntu wonke ongalaphekiyo umkhuhlane oqeda abantu khuluma kanje bavale ilizwe bona balezidumbu ezingaki phansi balezidumbu ezingaki bevale ilizwe bithi corona corona loba kungabalwa inamba yabantu ababule icorona leyo kubale izidumbu zabantu bezala upf kuqathaniswe sibone ukuthi izidumbu eziningi ezabubani ngoba iqiniso inamba yakhona ezala upf ngeke uyithule abantu baningi kakhulu abulawa ngabantu labo abanye abantu banyamalala itayizamana banyamalala lamanje abantu bathotshwa bathunjwa banyamalala inamba yakhona ngeke uyithole ukuthi kona abantu ababulawa izala upf bangaka badlula vele icorona kathiana corona ifika izolo le
sanibonani bantu bakastudio 7 ngicela ukuthi nxa ngingakhuluma indatshana yami bakithi ngiyizikhulu ukuphuma emoyeni ukwenzela ukuthi ngibe kwazi iindaba zami ngingazingenisa njani ngiyacela sibi lapha ngikucela yikuthi mina ngomunye wabalimi lapha emato so ngomunye wabalimi ukuthi sithole ikhomba nakusonto elula kathi esizulu iyathwala iwhithi yethu iwomile isemasimini iwhithi isilime sithi singavela sinedwe sihle simile khonapho singasadleki
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika. Ezinye izigaba zelemelika ziqhubeka zisiba lenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eliphezulu lanxa ilizwe lonke jikelele selinamanani aphansi. Isigaba se-Texas yiso esilenani eliphezulu elabantu abedlula amakhulu amabili 237 ababulewe yilumkhuhlane izolo nje kuphela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Jerry Twala Jackson, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, igciwane leli elithulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kumabonakude lakumaphephandaba kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabele kubekhala ngakhona ukuthi hayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela iindawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu iindawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene ukuthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski basho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlambe uphuze kanjani ngapha ufaka isifonyo emlonyeni ngakho ke nje labo umthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho ke sinazelela ukuthi indaba eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu kukhona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoke isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba nyeke ugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enatha
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seDallas eTexas singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ibandla leZANU-PF lamukela imbiko yesithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU-PF zesulwe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilo ntungameli Nkomo.